sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Kwalambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 30 Mpandula 2020 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, idolobho leHarare lokhu likhokhela ngokuba lenani eliphezulu labantu asebetholakale bele COVID-19 lilenkulungwane ezedlula ezintathu, 3,252. Sebezinkulungwane phose eziyisishiyagalombili, 7,837, asebebanjwe bele gciwane leli eZimbabwe.
UBiden ubuya lama points lama facts. UPresident Trump usibona ephendula engalaleli imbuzo ebuzwayo ebuza khona akufunayo.
Mongameli Donald Trump kanye lancintisana laye ukhetho lukamongameli lwakwelemelika oluza kwenziwa mhla ka 3 ngolwezi. Umnumzana Joe Biden bangqikilene bathuka nakungxoxompikiswano enziwe izolontambama. Abanye abantu balokuthandabuza ukubana iMDC ekhokhelwa nguNkosazana Thokozani Kube. Le MDC alayenze kamnumzana Nelson Chamisa angamanyana alwisane leZANU-PF. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Idolobho leHarare lokhu likhokhela ngokuba lenani eliphezulu labantu asebetholakale bele COVID-19 lilenkulungwane ezedlula ezintathu, 3,252, lilandelwa iBulawayo yona elenkulungwane eyodwa phose lengxenye, 1,447. Sebezinkulungwane phose eziyisishiyagalombili, 7,837, asebefunyanwe bele gciwane leli elizweni jikelele. Wasila abazinkulungwane ezedlula eziyisithupha, 6,122, labulala abedlula amakhulu amabili, 228. Ezwekazi le-Afrika lihlasele abedlula isigidi, 1.4 million, labulala inkulungwane ezingamashumi edlula amathathu lanhlanu, 35,954. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi edlula amathathu, 33,706,888. Ababanjwe belalo labulala abedlula isigidi, 1,008,874. Kubika abekolijini le Johns Hopkins University laseMelika. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe lozulu jikelele bayabasola kakhulu abaphathintambo bakahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngokungabi lolwazi lokwenzakala elizweni lakungatsha zabo nxa kukhanyelwa izinqumo ezethulelwa abezindaba eziyabe zihlaziwe emhlanganweni yedale labo eyekhabhinethi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuvezwe ngemva kokwethulwe emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe eNew Monomotapa Boardroom eHarare. Umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko, uNkosikazi Monica Mchangwa, uthi konke kuhamba ngendlela elizweni enhlangothini zonke zempilo, okubalisa ukuvulwa kwezikolo lapho athe kwenziwe amalungiselelo aneleyo wokuthi zivulwe engathinti udaba lokuthi kunje ababalisi bakhalala umsebenzi, ngakho-ke kakula zifundo eziqhutshwayo.
Following the decision to allow for the first reopening of schools, Cabinet noted that the dissemination of
emveni kokuba sekukhethwe isinqumo sokuvula kwezikolo ngezigaba ababona ngezokusabalaliswa ngemibiko phezu komkhuhlane we-COVID-19 bebone kufanele kusungulwe indawo ezisiza kwezokwenqabela ukusabalala kwalo mkhuhlane zokulonda lapha ezikolweni, ama-Sentinel Surveillance Centers. Lezi ndawo zizosiza ekuboneni ukuba ziyalandelwa ngokufaneleyo iziqondiso ze-COVID-19 ukuze indawo zokufundela kube ngeziphephileyo. Isikolo sinye ngasinye sizokuba lequla labezempilakahle elizosebenzisana layo. Lindlela izosiza ekuthini uthathelwe phezulu kwezokunqabela lomkhuhlane esigabeni.
Isikhulumeli senhlanganiso ezisebenzisana lozulu ezikumanyano owe crisis in Zimbabwe coalition umnumzana Mavila Sikhumalo uveze ukhathazeka wakhe phezu kwethulwe ngabaphathi ntambo abehlukeneyo liviki.
Zingaki izikolo ezingakwanisa ukuthi lokhu kuye phambili? Siyabona kathesi uhulumende wethu sehlulekile ukulungisa udaba lwababalisi, sehluleke ukuvumelana lababalisi ukuthi izikolo zivulwe njalo bathole izimali zabo lezo abazifunayo, besithi bona they are now incapacitated. Konke lokhu ngama problems akhona, kodwa uhulumende kaphumi egcekeni ukuthi uwalungisa njani ama problems lawa ukuze ilizwe lethu liye phambili.
Enye ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Mlindelo wamancitshana laye ugcizelela kulokho esithi zisemnyameni omkhulu inkokheli zethu kokwenzakala ezigabeni lemphakathini xa kukhangelwa imizamo kahulumende yokumelana lomkhuhlane we-COVID-19.
Ilizwe liphakathi kobunzima obukhulu ngenxa ye-COVID-19 le ekhona. Abantwana bezikolo bayafisa ukuthi babuyele, kodwa akubuyeleki ngoba akula zinto zokusebenzisa ezifana lezayeke zakhona, ama-face mask, okokugcoba nje ezandleni kunalokhu ama-sanitizer akhona akula. So kuyinto elusizi kakhulu ukubona abantu betshelwa ukuthi babhadale imali engange US 60 lapho bengena elizweni. Imali le yezoncedisa bona abantwana okumele baye ezikolweni, so kumele iye kuhulumende njalo. Ngakho ke uhlupho oluza kuba khona ukuthi yena umatesta wangikhona muye futhi ozabuya thatha imali yakhona. So kutsho ukuthi sizabona abantu abaningi bebanjwa ukuthi balomkhuhlane we-COVID ngoba phela sokuyindlela ukuthi imali ingene.
UZulu uthi okwenzakala ezikolo lemphakathini kwehlukile kakhulu lalokho uhulumende akwethulela abantu sikhathi sonke ngemva komhlangano wekhabhinethi. Kunje izikolo zikahulumende emadolobheni lemaphandleni ziyafana nje lokuthi kazivulwanga ngoba kulababalisi bese kukhalaleni umsebenzi befuna ukungezelelwa iholo lokutholiswa impahla yokuzivikela ekuthelelweni i-COVID-19. Kusukela ngomvulo abafundi bebesiya ezikolo kodwa bagcine bebuyela emakhaya bengafundanga lutho, abazali bekhala ngendleko zokuya esikolo kanye lokuthi bahlawulela ize imali zama-school fees. Imizamo yokukhulumisana lomphathintambo wezemfundo ye-primary le-secondary umnumzana Kane Matema ngalolu daba yehlule ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe, kodwa utshele iphephandaba le-Herald izolo ntambama ukuba njengohulumende bazagcina bexotsha umsebenzi ababalisi bonke abakhalala umsebenzi beqhatshe abatsha. UMathema uthi uhulumende akasoze agoqe izandla ababalisi behlukumeza abazali ababhadale izimali zabo befuna abantu babo babhale imihloliso abavele belahlekelwe isikhathi eside bengafundi ngenxa yokuqhamuka kwe-coronavirus kusukela ngombimbitho lonyaka. Obekumele kwenzakale, uMathema uthi ababalisi ngabe baye emsebenzini izikolo zivulwa, inkulumo zeholo labo ziqhubeka lakho konke okubakhathazayo, hathi ukube bahle bakhalale umsebenzi ngelanga lakuqala lokuvulwa kwezikolo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umongameli Donald Trump kanye lancintisana laye kukhetho lukamongameli oluza kwenziwa mhlaka 3 ngolwezi. Umnumzana Joe Biden bangxikilene bachukana kungxoxompikiswano eyenziwe izolo lapho umnumzana Trump asole khona ukhetho lolu esithi abebandla eliphikisayo bazama ukuqilibezela. Untungamile Nkomo usipha lolu daba.
Ababili laba badlephane badlephana kunkulumo mpikiswano le ebilokufuthelana okukhulu. Akukho ngitsho lapho ababone khona ngasolinye. Umongameli Trump njengenhlala yenza usole uBiden lebandla lakhe eliphikisayo elamademokrasi esithi bahlose ukuqilibezela kulolu khetho ngokuvumela abantu ukuvota ngeposo.
As far as the ballots are concerned, it's a disaster. There's fraud. They found
ukuvota ngeposo kule ngxaba ngxoza. Bathumela izigidi zabantu elizweni lonke ama ballot papers. Kulokuqilibezela ngoba amanye ama ballot papers atholakale egangeni.
UBiden yena ukulandule lokho wathi uhlelo lokuvota abantu bengekhaya babe sebethumeza amavoti abo ngeposo into evele ikhona kanti njalo akulabufakazi bokuthi kulokudlelezela kulolu hlelo.
His own Homeland Security Director and as well as the FBI Director says there is no evidence at all that mail-in ballots are a source of being manipulated and cheating.
Umqondisi wakhe wogatsha lwendaba zasekhaya kanye nomqondisi wogatsha lwe-FBI sebekushilo ukuthi akulabufakazi bokuthi ukuvota ngeposo kubangela ukuthi abantu baqhilibezele kukhetho.
Ababili laba bathuzane njalo ngodaba lwabamhlophe abedlulise amalawulo abazonda abantu abansundu. UBiden wethesa uTrump icala lokubandlulula abantu ngemihlobo. UTrump ukulandule lokho kodwa uthe ephiwa ithuba ngumlawuli walenkulumo mpikiswano uChris Wallace oyintatheli zindaba ukuthi achothoze abamhlophe laba kazange akwenze lokhu ngaphandle nje kokuthi kumele bame eceleni mpijana. Baphinde badlephana njalo ngodaba lomkhuhlane we-COVID-19. UBiden esithi uTrump uluphethe buchapa lolu daba okubangele ukufa kwabantu abedlula i-200,000. Kodwa uTrump ukulandule lokhu wathi alubana kunguBiden ophetheyo ngabe sokwafa izigidi lezigidi. Bekulokuthukana okukhulu njalo nanku uBiden uchaze uTrump njengesitandari waphinda wathi ungomdlwane kamongameli wele Russia umnumzana Vladimir Putin. UTrump yena uthe uBiden ungumuntu ongajulanga engqondweni. Sibuze omunye wababukeleyo umnumzana Gary Twala Jackson ukuthi uyibone njani limpikiswano.
Bafuna ukuthenga amehlo abantu ngokukhuluma ngento lezo abantu abangathi bafuna zilungiswe kodwa nje bengagxili ukuthi bazozilungisa njani.
Sixoxe njalo lesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Tim Moringayi.
UBiden ubuya lama points lama facts. UPresident Trump sibona ephendula engalaleli imibuzo ebuzwayo ebuzwa khona akufunayo.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube uthi lanxa nje bekulokufuthelana phakathi kukaTrump loBiden kukhona okungafundwa yiZimbabwe.
Kungumzekeliso omuhle emazweni omhlaba anjengeZimbabwe ukuthi kasibe le presidential debate kwelaseZimbabwe. Sibabeke abantu baphikisane phambi kwethu bonke ukuze sikhethe sibonile ukuthi bazasenzelani.
Ababili laba basazonqikilana njalo kungxoxompikiswano ezimbili kunsukwana ezilandelayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungameli Nkomo.
Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Elewotsona lithi selizavula ugwalo labadala amacala odlakela kanye lokuhlukumeza ikakhulu abesifazane labantwana. Leli lizwe libange lesibili kuluhlu lomhlaba jikelele ngamacala okudlengulwa kwabesifazane osekuchiye iningi laba kulelo lizwe bekhathazekile okugoqela abeZimbabwe. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inombolo ezikhitshwe inhlanganiso ebona ngenani labantu umhlaba wonke jikelele eWorld Population Review ziveza ukuthi iBotswana isilandela ele South Africa kuluhlu lwamazwe alenani eliphezulu lamacala okudlwengulwa kwabesifazane. Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi uhulumente wakhe usendleleni yokufaka umthetho okhayelane lokuqeda lolu dubo lokuhlukunyezwa kwabesifazane kanye labantwana.
The bill will be tabled in the next sitting of parliament in November 2020. The draft bill provides for, among others,
umthetho lo uzadluliswa edale lephalamende ngolwezi. lomthetho ukhangele ukuthi kube lezijeziso ezilukhuni njalo sivule ugwalo lapho kuzalotshwa bonke abagwetshelwe amacala okudlwengula
names and particulars of all persons convicted of sexual offences.
Unkosikazi Sindiso Sibanda isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana uthi abesifazane abahlaliseki phezu kokuqonga kwamacala okudlwengula kanye lokuhlukunyezwa mahlayana kwabomama.
As a woman, I don't feel safe at all these days because abantu okumele kube yibo abasivikelayo, yibo abasilimisa, abasilimazayo. Obaba bayasigwaza, obaba bayasidubula, obaba bayasibulala, obaba are raping us. These are the people that are supposed to be protecting us.
Unkosikazi Sibanda uthi sekutshengise ukuthi umthetho kawuvikeli omama ngoba abantu abadala amacala la bayaphuma ejele kungaguquki lutho.
Kanjengani abomthetho labo bayehluleka. They take someone and put someone in jail for 5 years, bamkhuphe futhi, only for this person to come and do the same thing again. Ungumama owalimalayo, emotional, physical, spiritual, walimala because of this person. And then after 10 years, uhlangane lomuntu walking free. Kubuhlungu.
Umzana Stanley Ncube uthi kufanele kube lohlangothi kulwabomthetho olukhangelane lamacala okudlengula kumbe ukuhlukunyezwa kwabomama labantwana.
Yeah, kukhanya ama-cases e-GBV udlakela ikakhulu kubomama labantwana ayaqhela. Thina njengamadoda oqoqo besicela ukuthi amapholisa babe logatsha oluzimele lodwa olukhangelisane lamacala onala ukuze basheshe ukukhipha abantu laba phakathi kwethu.
Esikhathini esanda kwedlula sekubulewe omama abathile abadabuka eZimbabwe yamacala khona elokhe engakaphutshi. Omunye umama weZimbabwe utholakale ebulewe endlini yakhe ngenyanga edlule emzini weMolopololo ngaphandle kwesigodlo iHaboroni. Ngusenjalo eleBotswana linanze iminyaka engamachumi lane lamuhla lokhe lathola uzibuse ngomnyaka ka-1966 kodwa bekuthule kungela madili njalo uhulumende utshele abantu ukuthi bengahambahambi ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Ngingumathi Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngisabwe wele Botswana.
Kulabanye abantu abalokhe bethandabuza ukubana i-MDCT ekhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphi le-MDC Alliance kaMnumzana Nelson Jamisa angamanyana alwisane leZANU-PF kulandela ukumanyana kwabatsha bamacele omabili abathethe isigodlo se-MDCT ese-Harvester House eseHarare ngesonto. Ake sizwe abaxoxe lo Gibbs Dube we-Studio 7 ngodaba lolu kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni.
Ibandla likhokhelwa nguPresident Nelson Chamisa MDC Alliance likhululekile kakhulu ukusebenza lobani oyisizwalwane seZimbabwe ozimiseleyo kahle kahle ukuthi yena ngavumelani lokubulawa kwabantu, ngavumelani lokukhuquluzwa komnotho, ngavumelani lento ezimbi ezenzakala kulelizwe esifana labogugura undi, ngavumelani lokutshontshwa kwabantu besambazwa besenza njalo, njalo ofuna ukuthi ilizwe lethu lidlule kuleso sibanga. Hayi laba ababe lokhu besithi yeye ngoba salwelimpi sifuna ukuthi senze sikuthandayo, yeye ngoba umgabe sowafa sifuna ukuthi senze sikuthandayo, sicatshe ngemva kwamgabe laba abacatsha ngemva komuna. Hayi sifuna umuntu ophumele egcekeni, umuntu ovuma izono zakhe uyangena kubandla elikhulu le-MDC.
Baba Mathe,
angiboni ukumanyana Dube lapha ngendlela engibona khona kule i-chat yami engike ngayikhopha from kuma-UPA MDC ethi dissident. So ngiyananzelela futhi lapha kubuza i-tribalism, angeke beze beshe ukuthi ukhuphe bengakwazi ukuthi bemanyane besebenzisane kunzima kakhulu la, angiboni impela.
Hayi mna ngakwenkana never.
Mabhebhe ngamaphishana sibili, gqiba khona vuma.
Akula muntu ozimisele ukuthi amlalele ene uzama best endaweni sonke siyazi ukuthi nzima i-political field yeZimbabwe asinto elula. And then into engizofuna mina ukutshela njengabantu MDC Alliance ukuthi Sibanda, lapho elizoyeka khona ukuthi lithi linizivi zeZanu PF liyazidobha liyazivuma ukuthi zingangena kini, okwakuqala salixolela sazitshela ukuthi maybe bazoli sele ukuthi njoba lesitha ama elections ayantshontshwa, antshontshwa kanjani. Selibonile kuvotiwe manje ama elections yadlula laluza.
So sengibonile ukuthi akukho ke indlela abangalisiza ngayo ukuthi kuntshontshwa ama elections ukuthi belitshele ukuthi abentshontshwa kanje asilungiseni manje ke liwine lina aliwinanga sibili lilabo laba izibi lezo ezaziqoshwe kuzani. So mina into engayitsho ukuthi lina ihlukanani lokuthi umuntu okholisa umbuso wezani PF le mali yabo athi mayeseqothiwe limthathe lina limfake kini ngoba abantu bazagcina bengalazi ukuthi kathi lina lingolwaluphi uhlangothi kahle kahle. Yinto engakutshela yona right now.
Uyaphazama ngoba umuntu wonke weZimbabwe wakwabayizani.
Labo bebengabanye babalaleli baka Studio 7 abaxoxe lo Gibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esifethulela lona enkundleni yokuxhumana eyebulenjini eyeFacebook kukhasi lethu eleVOA Indebele. Kwezemidlalo abadlali benguqu bakhuthazwa ukubana baqale inhlelo ezingabatholisa inzuzo ngesikhathi sibethethe umhlalaphansi. Intatheli ezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ensukwini ezedluleyo inkokheli zeqembu leHighlanders zivakatshele edolobheni lasePlumtree ngemva kokuminywa lugatsha lwabalandeli beqembu olweHighlanders FC Plumtree Supporters Chapter. Isikhulumeli seqembu leHighlanders uRonald Moyo uthi bahle basebenzisa lelo thuba ukuba baxoxisane kabanzi labalandeli beqembu laba.
Besakuthazela kakhulu imbono abayifakayo kithi ngamasekeli beqembu, into ababona ngani besilela ikakhulu yibo khona ngale Plumtree, into esingabasifunayo. So sasuka thina lama notes esingathina azasinceda ngisani labantu beplumtree abasekeli beqambu beqembu abaseplumtree. So kwakuluhambo oluhle kakhulu.
Izikhalazo ezakhulunywa ngabalandeli beqembu leHighlanders edolobheni leplumtree ngezigoqela ukuba iqembu liqale inhlelo ezokudinga abadlali kulelo dolobho kanye lasemaphandleni aligqagqeleyo. Ngalokho-ke bathe kumele kuqalwe inhlelo ezokubuthanisa abadlali bese kusithi abaqeqeshi beqembu bevakatshele lezo ndawo kulabadlali khona bayekhetha abadlali abalithalenta. Umoyo uthe kabasoze bami kodwa bazaqhubekela phambili bevakatshela abalandeli beqembu endaweni ezehlukeneyo.
So thina njengeqembu sithi yiyo indlela esifuna ukusebenza ngayo kusiya phambili. Lizabona sihambahamba endawo eziningi sikhangelana labasekeli, sithatha imibono yabo, sibazisa ukubana kumi njani eqenjini ngoba yikho phela abanikazi beqembu, yibo yikho nje sithi thina ubuhle bebhoso ngabalandeli bayo, yibo abanikazi. Kuqakathekile ukubana sikhulumisane labo, sibabone mathupha, sithathe labo njalo yabo imbono, sithi njalo ukubathengisela le merchandise yeqembu.
Impahla lophawu leqembu ebithengiselwa abalandeli beqembu lebhoso edolobheni laseplumtree ngegoqela inkomitsho kanye lezikhwama. Iningi labalandeli libikwa lithenge amankomitsho, kwathi uJabulani Mangwana Chuma, indodana yowayengumgcinisihlalo weqembu, umuye uJames Mangwana Chuma, nguye wenelise ukuthenga isikhwama esithungwe ngesikhumba sempofu esibiza amadola angamakhulu amabili lamachumi amahlanu aseMelika. Phezu kokuthenga lokho bekuphethwe izinkokheli zeqembu leHighlanders abeHighlanders FC Plumtree Supporters Chapter abaphe iqembu imali yachaywa abasekeli beqembu ukuncedisa iqembu ngesikhathi kungela midlalo njengoba kulo bhubhane lwe-COVID-19. Baphinde bacela njalo imvumo yokuba babe lendawo yokuthengisela impahla elophawu lweqembu leHighlanders ukuze iqembu liyale lokhu lithola imali. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, uJoseph Njanji.
Elemelika lidume ngokukhokhela ukuphathisa enhlelweni zentuthuko ezamazwe omhlaba, ikakhulu kwezempilakahle lenhlala kahle kaZulu. Lolu ncedo luvela ebantwini balelo lizwe emithelweni yabo e-tax, abalethemba lokuthi lolu ncedo luqondiswa ebantwini abaswelayo ngempela, njalo bencedakala ukuthuthukisa inhlala kahle yabo. Kodwa-ke inhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba e-World Health Organization yona yehluleke eyayo indima, ikakhulu kunhle zokumelana le-COVID-19 leminye imikhuhlane ethe yaqhamuka eminyakeni edluleyo. Kutsho isikhulumeli sogatsha lobudlelwano bemelika lamanye amazwe womhlaba ese-State Department, uMorgan Otagas, embikweni awethuleyo. Phezu kwalokho, iWorld Health Organization iyalo kwamukela iziqondiso eziqhakathekileyo zokuguqula indlela esebenza ngayo okungaqalela ekuzehlukaniseni iveza inkululeko yokusebenza izimele kungela kweyamela kwabebandla lezombusazwe eleChinese Communist Party. Ngenxa yalokhu elebeli kaselithatha isinqumo sokuphuma ekubeni lilunga leWorld Health Organization kusukela ngoNtulikazi 6 womnyaka ka-2021. Ukuzinikela kwele Melika enhlelweni zentuthuko emazweni asathuthukayo kwezempilakahle uzaqhubeka kuqinile. Ngaphambilini kokuphuma kuWorld Health Organization, uhulumende weMelika uzahlola indlela ezintsha zokusebenzelana lengcwethi lengatsha zayo lamazwe asathuthukayo ukuze kuvinjwe ukuqhamuka kwemikhuhlane elakho ukudala ingozi lomonakalo omkhulu ngokusabalala masinya emazweni womhlaba. Kusukela ngomnyaka ka-2001, uhulumende weMelika usephathise amabhiliyoni edlula ikhulu $142 billion kunhlelo zokucwayisisa lokuvimba umonakalo ongadalwa yimikhuhlane enjengengculaza, i-HIV and AIDS, uqhuqho lwemalaria, ufubo lwetuberculosis, owe-Ebola leminye eminenginengi. Sivame ukwabela angamabhiliyoni angabalitshumi $10 billion ngomnyaka kunhlelo zezempilakahle emazweni womhlaba. Ngakho-ke lolu ncedo luzabe soluphethwe kabili lonyaka lapho sizama ukuncedisa empini yokulwisana le-COVID-19 emazweni womhlaba, kutsho isiphathamandla sohlangothi oluphathisa amazwe womhlaba olwe-USAID u-Assistant Administrator for Global Health Dr. Alma Golden. Elemelika yilo elikhokhelayo ngenhlelo zokunceda abaswelayo kwezempilakahle lakwezenhlalakahle ngokuzinikela kwabantu balelo lizwe, kutsho uDr. Golden. Njalo sizoqhubeka sizinikela ekweluleni isandla somusa ukuthi sifinyelele kulabo abadinga uncedo abangeke baluthola laloba ngayiphi indlela emazweni womhlaba.
Sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela umongameli Donald Trump wale Melika kanye lancintisana laye kukhetho lukamongameli oluzakwenziwa mhla ka-3 ngoLwezi. UMnumzana Joe Biden bangcikilene bathukana kwingxoxompikiswano eyenziwe izolo ntambama. Kulabanye abantu abalokhe bethandabuza ukubana i-MDC ithi ekhokhelwa ngunkosazana Thokozane Khube, le MDC Alliance ekaMnumzana Nelson Chamisa angamanyana alwisane le-ZANU-PF. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.